Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaziko 4 Mbimbitho 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ulemali efika izigidi ezilikhulu $100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eyasala kubhajethi yanyakenye.
Bazathi izikolo zivule njani, thina sisiya kuholiday. Bazavula aphinde bevane, thina sinabantwana abafunda emabhodini. So sizayithatha aphi imali ukubabhadisa ama-up and down besiya ebhodini bephinde bephendule.
Abazali abalabantwana abafunda behlala esikolo i-boarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sokusele iviki nje kuphela ukuthi ikhefu lepasika liqale.
Khangelela ukuthi ama-residents ethu akobulawayo wama-communities basizakale emanzini. Siyabonga ukuthi izulu liyana khona futhi okwenziwa la nguhulumende, but siyabuya lathi siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathole amanzi.
Kusungulwa uhlelo lokwemba izikotsho eziyisithupha emalokitshini athiyeneyo akobulawayo emzameni yokuqeda udubo lwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga, ongumsekeli njalo kamongameli welizwe, namuhla ukhuthaze abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 njengakwenzayo ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ugatsha lwakhe lusithi sokubhubhe abantu abayisithupha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19, kwathi igciwane le-coronavirus lahlasela abayisithupha embikweni owethulwe izolo. Lokhu kukhomba ukuthi inani labantu asebehlaselwa ligciwane leli selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo selifika phose inkulungwane ezingamachumi amane, 36,179, labulala abedlula inkulungwane lamakhulu amane, 1,478,000. Inani labantu asebehlatshwe umuthi wokwenqabela i-COVID-19 selifike kunkulungwane phose ezingamachumi amathathu, 27,970. Ingcweti kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amanani la alakho ukukhuphuka ngesiqubu nxa abantu bengaqapheli iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Amanani mbonani azakhuphuka njalo ngenxa yokuthi izikhathi eziningi ngake ngakhuluma ngathi i-COVID izahlupha ukuthi si-controle ngenxa yokuthi imemetheka into elumathisayo i-behavior yethu njengabantu. Ofuthi i-behavior yabantu kayelaphilisi, kayelamuthi, kayelapheki. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi geza izandla ngenxa yokuthi ufundiswa everyday engagezi. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi gqoke i-mask kuhle. Yena ebona abanye besifa nge-COVID. So ngibona phambili laphiyana amanani ekhuphuka njalo abantu abazaba ne-COVID, ngoba sizangena futhi sigcwale edorobheni njengasako esakwenza ngo-December ngeKhisimusi. NgoJanuwari saqalisa ukuba la ma-cases, ngibona kusenzakala. Okunye okwesayisayo ukuthi isikhathi somqando laso sisondele and singagcina sisiba la ma-cases angathi akhwelile.
Kodwa siyabona ukuthi abantu basahlatshwa ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu akusoze kwenze yini ukuthi amanani abantu abathola leli gcikwane ehle umuthi lo ulwisane lokumemetheka kwawo?
Okukhona yikuthi i-vaccine yokumele sisize in terms of ama numbers. Ngakho ngithembe ukuthi i-vaccination process yethu izaba fast ukwenzela ukuthi at least nxa i-lockdown isi-open sibhode sivaccinatiwe. That's my hope. Sibhode sivaccinatiwe, lokhu kuzasinceda kakhulu ukuthi singabe sisiba lama deaths and so forth from i-COVID-19.
Lo ngudokotela Rogers Magiko, ingcwethi ecubungula ezempilakahle. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje umphathimtambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ulemali efika izigidi ezilikhulu $100 million yokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 esele kubhajethi yanyakenye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthuli utsho lokhu ekhuluma phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngokuhlelwa kwemali ekhokhelwa ngumnumzana Matthew Nyashanu owebandla le-ZANU-PF. Umthuli uchasisa ukuthi imali le isele kungatsha ziphi zikahulumende.
Kuya tshengisa ukuba sile mali eyasala kumnyaka ka-2020 efika $50 million eMelika. Enye imali sizayithola kumali yendleko zethu zalonyaka, enye ivela kugatsha lwezimali, enye kugatsha lwezempilakahle.
Ugcizelele ngokuthi uhulumende ukhangelele ukuthi uhlatshwa abantu abangaba izigidi ezilitshumi $10 million kungelambadalo.
Imali yama PPE sizayithatha ngoba nxa sesile Jackson siyabe singasafuni ama PPE amanengi. Sizathatha leyo mali sengezelele ukuze sithole imali enengi yamajekiseni.
Kodwa ummeli osidunguza edale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole ukhona nangokuthi uhulumende wehluleka ukuphathisa abantu abakade bebhekane lobunzima ngesikhathi se-lockdown.
When people came to the welfare office during the COVID, if you still remember, last year in March, the minister...
Ngesikhathi seziqondiso ze-lockdown, umphathintambo wemali wasela ukuba kule mali. Abantu ababefuna imali babesehluleka ukuyithola leyo mali.
Kodwa uNcube uthi uhulumende wanika imuli ezifika isigidi esisodwa imali zokusizakala ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Kusenjalo uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaqhubeka ngesikhathi uhlangothi lwamajele olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Service soluhlabe abantu abasebenza emajele. Abantu asebehlaswe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abakumsebenzi oqhakathekileyo ama-frontline workers ikakhulu abezempilakahle sebefika inkulungwane ezingamachumi phose amathathu i-27,970. Kunje abantu abatholakale bele COVID-19 elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lengxenye i-36,179. Leli gciwane labulala phose abafika inkulungwane lengxenye 1,478. Ukuthi labo abagulela umkhuhlane kodwa basinda bazinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 33,392. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abazali abalabantwana abafunda behlala esikolo i-boarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sokusele iviki ukuthi ikhefu lePasika lifike, besithi lokhu kubengezelela indleko. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
IPasika ikhangelelwe ukuqala mhla ka-2 Mabasa, lapho abafundi bazabe sebele viki bevulile izikolo. Lokhu akubaphathi kuhle abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo kuma-boarding schools. Unkosikazi Gertrude Nyoni, umzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, ngomunye okhalaza ngenyathela leli.
Kanti bazatiza thina sisiya kuholiday bazavula aphinde bevane. Thina silabantwana abafunda emabhodini, so sizathatha aphi imali yokubagadisa ama-up and down besebhodini bephinde bephendule. Ipodays lezi zamaholiday bazazenga bazazehleza esikolo ngapha siqeda imali sisenze ama-extra lesson abantwana befunda. Kanti sizathatha aphi imali zokuba begada ama-up and down besiya esikolo. Hayi, izikolo vele azivule after iholiday.
Omunye njalo umzali unkosikazi Senzeni Nleya yena uthi ubona lokhu kungamemethekisa iCOVID-19.
Kuyavulwa mhla ka 22 kodwa sile simanga ukuthi besanda kuvula nje kuyabe sokule holiday ye-Easter. Abantwana abasemaboarding school bona-ke bazathiwani bazabe bekhona ngale ezikolo kumbe bazaphenduka ngapha. So mina vele bembona ngani lokhu akuqondanga, njalo futhi lo mkhuhlane lwesiphakathi yo-COVID nxa ungaba lokuhamba-hamba umemetheka kwakhona ukuba kuyabe sokuhayi kakhulu.
Ekhuluma emele ababalisi abafundisa emaphandleni kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umgcinisihlalo we-Matabeleland North unkosikazi Sukoluhle Ndlovu uthi njengababalisi ababoni kungumqondo omuhle.
Sibona ukuthi kuzaba lokuphambaniseka okuthize phakathi lapho ngoba kuhlangana lamakhefu amaningi phakathi kokuqala kwethemu okuzaphambanisa ukufunda. Njalo sizabe sibona ababalisi sindabanye abantwana sebezabe behamba phansi laphezulu, sikho kuzagcina kumemethekisa umkhuhlane lowo owe-COVID njalo.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi izikolo ziyavulwa mhla ka-15 Mbimbitho, kuqala ngabafundi ababhala imihloliso lonyaka, kulandele abanye bavule mhla ka-22 Mbimbitho. Uthe ithemu lizaphutsha mhla ka-4 Nhlangula 2021. Ethi njalo phakathi kwalona le ithemu kuzaba lamakhefu ayisitshiyagalombili angu-8. Njalo amalanga ethemu leli azabe engamachumi amahlanu lasithupha i-56.
The Ministry of Primary and Secondary Education school calendar for first term
ugatsha lwezemfundo selubike ukuba izikolo zizavula kuqala ngalaba ababhala imihloliso lonyaka, laba abazavula ngomvulo mhla ka-15 Mbimbitho, ukuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka-22 Mbimbitho. Izikolo zikhangelelwe ukuvalwa ngolwesihlanu mhla ka-4 Nhlangula. Kuzabe kulamakhefu ayisitshiyagalombili, amalanga okufunda azabe ngamachumi amahlanu lasithupha. Akusoke kube lokuphumula ngalesi sikhathi.
Monday 22 March 2021 for non-examination classes.
Uhulumende ubesekhiphe umbiko othi usehlele ukuba izikolo zivulwe ngezigaba ezimbili lapho okuzaqala abafundi abaloba imihloliso lonyaka abakhangelelwe ukuvula mhla ka-15 Mabasa, uthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka-22 Mabasa. Uthi njalo izikolo sezilungele ukwamukela abafundi leziqondiso zokulwisana ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus zizalandelwa ngokugcweleyo. Iningi labantu labafundi bathi izikolo kuzamele zivulwe yebo, kodwa abakusolayo ukuthi zivulwe ngale indlela engabangezelela indleko bona bevele bethwele nzima ukusebenza phansi kwesimo somnotho welizwe esingamanga kuhle kanye lohlelo lokumelana lwe-COVID-19 olwe-lockdown. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ikhansili yakobulawayo imanyene labenhlanganiso ye-Danish Church Aid lenkampani e-Coca-Cola Africa Foundation baphe isipho senkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 yokwemba izikotsho eziyisithupha edolobheni leli emizameni yokuqeda udubo lwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma emzini wemakhandeni emkhosini wokusungula okusemthethweni umsebenzi wokwemba izibholane lezi, umqondisi wenkampani yamanamnede e-Coca-Cola Zimbabwe umnumzana Milizani Ncube uthi izibholane lezi zizasebenza ngamandla elanga awesola.
Uhlelo lolu sikhangelele ukuthi ama-residents ethu akobulawayo awa communities basizakale emanzini. Siyabonga ukuthi izulu liyana, kukhona futhi okwenziwa la nguhulumende, but siyabuya sibuya lathi siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathola amanzi. So esikwenzayo sifake izibhorane ezingu-6 kobulawayo eziyabe zisola mechanized zilamatanki akhona. I believe ukuthi kuma wards esiye khona lama council akhona bazazikhangela kahle, but ke ngitho kumqoka ukuthi amanzi impilo, obulawayo makathola amanzi asizakale. Konke iproject yangkhona zonke zongu-6 sifake imali engange $50,000.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ubonge abelule izandla benceda ngemali kulolu hlelo.
Sithanda ukubonga iCoca-Cola Foundation leDanish Church Aid in Zimbabwe ngokusincedisa ukubana sigebhele ezakhamizi zakobulawayo imigodi yamanzi ukuze zizuze ukuziphilisa. Imigodi leyo aseyamanzi okunatha kuphela, zizathola ukulima imbhida lanilani ukuze beziphilise ogogo labokhulu.
Ukhansila kaward 11 emakhandeni umnumzana Pilot Moyo laye ugcizelele ekubongeni abaphathise ngemali yalomsebenzi.
Ithokoza sibili kakhulu ngoba vele kade kule crisis yamanzi.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eDanish Church Aid umnumzana Paul Moyo uthi bakubone kufanele ukuthi baphathise ukulungisisa udubo lwamanzi kobulawayo.
Ya uhlelo lolu sizama ukuresponda to i-water crisis esike saba layo kobulawayo. Ukubhorwa kwezibhorane lezi lokusolarizer senzela ukuthi abantu bengathwali nzima ekutholeni amanzi. Amazwe kungathiwa asevaliwe kawasekho emadamu abantu bakwanise ukuthola amanzi ezibhoraneni.
Isakhamuzi semakhandeni unkosikazi Maria Sibanda uthi uswele amaphiko ngokujabulela isibholane.
My babo, mina ngizolela ukuthi ngabe ngiyaphapha ngiswele impiko emakhandeni. Sengikhelela ngabantwana mina ngisakwanisa ukuya emchingwe khona line yakhona ihambe ekuseni zekuyantambama. Kule line amanzi akhona ayingekho. Futhi ngiyababonga laba abasenzele lokhu. Inkosi ingani ngababusisa ibenzele kuhle ibandisele izuku zabo zokuphila.
Ubulawayo ubhekane nodubo lwamanzi kusukela ngomnyaka odlule, njalo ilokishi lemakhandeni belingela ngisho esisodwa isibholane osekulethe injabulo kuzakhamizi ngokugejelwa isibholane. Lokhu ziqhubeka zisanda inhlanganiso ezizimeleyo esezibone kufanele ukuthi zincedisane lomunisipala wakobulawayo ukutholisa izakhamizi zaleli dolobho amanzi ahlanzekileyo. Uhulumende laye ngolwesine weviki edluleyo uvule okusemthethweni ezinye zezibholane ezitholisa ubulawayo amanzi eNyamandlovu emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emerson Qambutso Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udaba lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 eyokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izabelo eziphansi webandla lama-Republicans kule Melika sezizama ukuguqula imithetho yokuvota ukwenzela ukuthi abantu abaningi bengavoti. Lokhu kulandela ukunqotshwa kowayengumongameli uMnumzana Donald Trump othi amavoti enziwa ngeposo nyakenye kawuqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla lama-Democrats lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukwethulwa nguTrump lebandla lakhe elizama ukuvimba amalunga alo ukuba angavoti. Abaphathi bezikolo aziningi kwele Nigeria, ikakhulu esabelweni seZamfara, sebevala izikolo kulandela ukuthunjwa kwabantwana abaningi ngamalwecatsha. Kusanda kuthunjwa abantwana abafika phose amakhulu amathathu 279 asebekhululwe ngamalwecatsha. Inhlanganiso ebona ngokukhululeka kukaZulu eFreedom House ithi sokuvamile ukuncindezelwa kwabantu emazweni athiyeneyo. Inhlanganiso le isanda kwenza ucwaningo oluveza ukuba seziziningi inkokheli eziyizigilamkhuba emhlabeni wonke jikelele.
Obengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati wathi kasoze achiye umsebenzi phezu kodaba lokuchayelwa inkulumo yakhe yemacansini lamakhosikazi amane. kodwa wengezela esithi umuntu ongamsusa esihlalweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa kungakedluli amalanga ambalwa dukuduku nango uMohadi esithi usechiya isikhundla. Lokhu sokudale imibuzo eminingi omqoka kungothi wazisukela na isikhundleni uMohadi kumbe waxotshwa. Ukuphendula eminye yemibuzo le sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kona ke masika phezulu ebtobezi singavuma ukuthi nguye othena usefuna ukuphuma esikhundleni. Uma sika phezulu ngokubona kwami angiboni ukuthi uzisukele lapha uMohadi wathi ngoba ukuqala wacala wenza i-press conference wadinaya mpela walandula wathi hayi mina ngiyazi ethi elikhuluma ngayo lapha i-voice chronic but ma usubheka ke mubona na usesiza ke manje uMohadi. I think sometimes abantu nje bathathwa kalula ukuthi we can say into ethize ngomoya ofanayo by the same breath ube kuthatha ukukhuluma indaba ehlukile sisithi wena hayi bese nisuka lokulala okwasha amaqanda kwasala umshopo. So angikholelwa mina ukuthi ngikhona ibuhle bakhe bokuthi angiyenza kuhle lapha but kungenzeka ukuthi ukhona ovele bemthile umbambile kuthi abamjimbile masebenzisa iNdebele ingoda zisebenzile zambamba uthe bona into awusebanjiwe unyawo wahle wafumazeka ukuthi hayi ngapha sengibanjiwe waseposwa-ke ukuthi ayiphuma lapha esikhundleni ngoba vele ingoda lalibinge yakhe ifakelwe ukuthi ibambe yena. Kuzavela kusasa ukuthi waye khithiwe. Ukhithiwe ngokubona kwami angithi we can never be sure 100% but bona ukhishiweye upezela usebakwazi kusasa ukuthi khishelwenze kuyini okwenze wagcina kuthiwa mfakeleni itape laphana ukhumbule indaba kabakuphayasingcobe iphosa ifane nje lale ukhona obemhleziyo kuthiwa ngesinye abantu abasebantu bemhlezi ibhobho.
Kuyezwakala uthi siphe umnumzana Chuma ithuba. Mnumzana Chuma,
into efuna nasiyibuyelile bhegi ukuthi i-press conference eka baba uMohadi uqala wakhuluma ephuma egcekeni elithi hayi abantu ababangi ngicambela amanga lalapho eseresigna futhi ubuyelwa bekhuma amazwi afana nayo nalawo uthi hayi into leyi ilamanga phakathi ngiza kudingisisa ngizasebenzisa indlela esemthethweni ubana ngize ngifike phansi kwendaba lesiqoqelekisendaba ubana isuka ngaphi ifela na kodwa ngenxa yokuhlonipha kwaze wathi kona ngesikhiwa angithiyi ngenxa ye-cowardice okuthezona angibanga ligwala ukuthi sengibalekela into le kodwa ngithiya ngoba ngihlonipha i-ofisi ekamongameli ngihloniphe le-ofisi yona lele ngiyo ekuba ngumsekeli wakhe pho-ke nxa njengoba ubona i-social media phela ingathi iyagangada iyagangada isiphansi phezulu ngami so kuzegcina kululazisa i-ofisi le enkulu eyomuntu lo nguyo ongifake khona phana leya mina le isilulazekile pho-ke ukuthi ngibe ngumuntu ingela ngime eceleni ngilwe impi yami ngingangcolisanga ini ama-ofisi lawa amabili engikhulume ngawo ngemuva la lokho mina ngiboneke ukuthi kona yibudoda esakugcina kudala yibudoda esibufunayo.
Baba Ndlovu, ukubona njani ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umamukele ngaleyo indlela kusanda yenzakala khona?
Yikho phela njengoba ezumzukulasilwi siyabonisana kodwa yikudlala idrama leyo ukuthi vele kuzayenzakala so then uzarisa usiko sibuyele futhi angithi uyamkhotha la uthi wakhuluma wathi yena mkanjelwa amanga washo futhi wathi angiyi ndawo kodwa ngizaphuma kuphela kusiya ngalo owangifakayo wamqama igama umongameli welizwe. So ngezinye indlela siyabe sirongweni mase sesikhonkluda-ke ukuthi kusho lo obevele thena nguye kuphela onguye othena kuye I resign at all. I don't. Abantu laba bayakhuluma phela esikubonayo ikubhubhudla kwamanzi phezulu yabona idata ma lihamba kubona izinto ezisenzakala phezulu but esikwenzeka ukuthi deep down there kukhona okuningi okwenzakala but lapha sibona okungani ku-peaceful ingani kuyazwisiswana kuthiwa hayi wenze kahle usuresignile kodwa eqinisweni hayi noma zokuthiwa izani siyayazi siyazi ukuthi omzukulu othuma bakhona le phakathi but hayi siyabazi ukuthi ngabantu abakuthola kululu ukuthi bayenze something ngapha bakhuluma okungayisikho resigning abe akakhulumi lo mongameli kabe kuyikuthuta bethu isikhalo ukuthi waphonga uhlale office ne wavuye the what resign out mongameli nasi resignation ngapha bakhulumile bethu
hayi kuzwakala isikhathi sesingasavumi wasigqibela uhlelo mnumzana Juma
ngiyabonga for to Gandhi well ama conspiracy angakhulunywa abe maningi kodwa into ekhona sibili ukuthi ye obviously ubaba Mohadi njengomsekeli ekamongameli ebengeke wazi isikhundla bengakukhulumisananga ukuthi hayi ndoda mina ngibona sokunje ngibona sokunje and anti abona okunye okwinto yathi uqala ubona kanti hayi isavungu zani nje siyadlula masinyane kodwa ubusuku ntona no kuloku kugadza imomentum sokufuna ukuze kulimaze lamaye amahhofisi ngibona kanti yinto eyayenza waba lo mqondo wesithu ukuthi hayi ikela ke ngime eceleni kodwa njengoba emile eceleni usiya nanti ume ehhofisini ekuba ngumseli kamongameli welizwe kodwa ngapha ephathini uloke njani uloke khona pho ke nxa abantu besithona kumbe mhlawumbe kumbulahlisiyombe uyenziwe njani phela nxa ungumsekeli ngapha ephathini kuyafanana uloku namandla sibili adlula ngoba yiyo phela lota yi-ruling party yangikhona okutshengisa ukuthi kona even kulomunye ongena laphana uyabe uyezoripota ngaphi khona phana ephathini kwapha angithi so amadlaki abeloke khona isikhona zake uyabeloke laso akulokuningi aza kuluza and siyakwazi futhi lokuthi ona ama-packages ukuthi nxa ungumsekeli kamongameli uhamba lawo
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF kube xoxa endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Enye ingxenye yedale le-Congress ivaliwe namuhla kulandela imbiko ethi abanye abalandeli bakamnumzana Trump owayengumongameli welizwe bafuna ukuhlasela idale leli besithi uTrump kumele agcotshwe ukuba ngumongameli omutsha. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube.
Abezomvikela bathi abalandeli bakaTrump wanqotshwa ngumongameli Joseph Biden kukhetho olwenziwe enyaka enye kodwa waphikisa impumela yalo. Bebesithi uTrump uzagcotshwa namhla njengalokhu okwakusenziwa kudala usuku lokugcoka umongameli lungakabi ngumhla ka-20 zibandlela. Waphela ngomnyaka ka-1933 ukugcotshwa kukamongameli Clafour Mbimbido. Namhla kwengezwe amasotsha nabanye abezomvikela phakathi laphandle kwedale le-Congress. Idale le-House of Representatives livalwe ngci kusenzelwa ukuvikela amalunga alo. Kodwa idale le-Senate likhangelelwe ukuba lizaqhubekela phambili ngomsebenzi namuhla. Omunye wabalandeli bakaTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi lokhu bezondile abasekela uTrump abacabanga ukuthi wacilwa kukhetho olwenziwe ngolwezi nyaka enye.
Njengami nje ngikhuluma ngilalela ubaba uTrump kodwa ke ilanga lanamhlanje ma kuzovala imigwaqo abantu bethu ubaba uTrump uzogcotshwa namhlanje. Yebo abantu babuhlungu babaduke ngoba bevele bethembe ukuthi ubaba uTrump uyidliwe but the dust will settle. Mina ngokubona kwami izenzo nje nje ukuthi indoda phela ayifikahlela babaDube akusuke ukuthi kusho khona ukuthi wabuTrump uzogcotshwa namhlanje. I think abantu nje abafuna ukuthi ba-express inhlungu zabo. Kunjalo nase Africa siyakubona kwenzeka ma inkokheli enye ithe yangavuma yangemukeli ukuthi ilahle phansi ngenye indoda iyazama ukuthi kube nabantu ababa around him ba-express ukuthi kubuhlungu ukudliwa.
Umnumzana Mlalazi uthi akwenzakali ukuba uTrump angene esikhundleni sikamongameli njengoba uBiden wagcotshwa mhla ka-20 zibandlela.
Kunomthetho phela yamelika ngeke egcotshwa kuTrump.
Umnumzana Busane Mbuso Ntini olandela ezombusazwe laye uthi kuyamangalisa okwenziwa ngabanye abalandeli bakaTrump.
Laba abe March 4 movement la ma-militia abelieve uTrump kumele agcotshwe as 19th president of the United States chancellor sifike kunumber 46. Kuyatshengisa ukuthi kulabantu abasuka behugwe izinto ezingalangqondo kumbe zingathi ama-conspiracy theorists.
Uthini uthi uTrump nguye ongavimba okwenziwa ngabalandeli bakhe.
Uqhubekile khuluma ngama-election atshontshwayo wona engazange atshontshwe. Uqhubekile khuluma ngezizinto ezidivide abantu. So abantu bakhe nxa beqhubeka besizwa lokhu yena akukhulumayo lokuthi uyakhuluma ukuthi uzaphenduka esikhundleni. Lokhu kuya yenza umlilo umumetheke abantu bakhe bekhulile besenza into ezingalangqondo. UTrump nguye ongakustopha lokho.
Uthi loba kulokuxokozela kwele Melika lokhu kulombuzo obalulekileyo elizweni leli.
I-ishu yokuthi idemokhrasi iyakhanya ukuthi hayi iqinile.
Kulabalandeli bakaTrump abafika phose amakhulu amathathu 300 asebebotshiwe kulandela ukungena kwabo ngenkani edala le-Congress ngozibandlela lonyaka ngesikhathi kubalwa ama-electoral votes. UTrump lokhu esithi waqhilwa kukhetho olwenziwa nyakenye loba nje kungela bufakazi obuveza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa nguChris Gandeni. Sithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama.